Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani silukandaba mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 zibandlela 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengxoxo lomkhokheli u MDC umnumzana Welshman Ncube ngodaba lomanyano we MDC Alliance. Kambe lomanyano uzaphumelela na?
Savumelana ukuthi umuntu ongasimela ngcono ngembono yethu ngubaba uTsvangirai. Yikho kwa-agreement sabhala ukuthi nguye ukandidate we-alliance ku-presidential election.
Inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukuya egcekeni lendizamtshina eHarare lamhlanje kuyayamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obengekho elizweni.
Umnengi uMnangagwa mina kwenze kakhulu singakhaleli ukuthi ezomthetho lezimbama abantu besikhiwa bathi i-rule of law ezomuntu esazi abantu baningi bakhayeleli ukuthi i-election ezabakhona eZimbabwe ithetho lezabakhona lizenziwa njani.
Isigaba seGwanda esilabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye silama-ambulance amabili nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkulungwane zabasekeli bebandla lezanu PF zikhangelelwe ukuya enkundleni yendizamtshina e-Robert Gabriel Mugabe International Airport lamhlanje ukuyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obengekho elizweni. Kulomkhankaso wokunxusa abasekeli bezanu PF ukuthi bayohlangabeza umkhokheli wabo enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Umnangagwa waya eSwitzerland emhlanganweni wokuhlaziya ezenotho ngeviki edluleyo oweWorld Economic Forum. Waselubhekisa kwele Ethiopia lapho angena khona umhlangano weAfrican Union. Kambe engaba wenelisa ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazosungula imisebenzi elizweni? Lo ngumbuzo esiwubuze ingcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kodwa ke akusoze nje kube lula ukuthi ngenxa yokuthi behambile eDavos imali sizalandela. I think unengi uMnangagwa mina kwenze kakhulu singakhaleli ukuthi ezomthetho lezimbama abantu besikhiwa bathi i-rule of law ezomuntu esazi. Abantu baningi bakhayeleli ukuthi i-election ezabakhona eZimbabwe ithetho lezabakhona lizenziwa njani, yiphi imithetho azayifaka yena, ikhampeyini zizahamba njani, ngoba siyakwazi ukuthi wade ngingena lapha zesenza ibudget bakhiphe i-indigenization, but umuntu walahlekelwa liplazi lakhe Zimbabwe, umuntu walahlekelwa ikampani yakhe Zimbabwe, kuzamthatha isikhathi ukuthi evume ukuthi hayi izinto sezidintile eZimbabwe. So ye ngabe kungathi ngokwakuqala umuntu kena it's a good step ukuthi he's trying to engage, but he needs to do more than engaging. Kuzamele kutshengisele ukuthi lokho akukhulumayo nxa esithi Zimbabwe is open for business, ngokwamaqiniso sibili Zimbabwe open for business, abantu abafaka imali yabo eZimbabwe one bazabona ukuthi amabhizinisi abaphephile. But as long as it is a problem,
I'm sure inkundla yonke yavungama. Kungakutshengisani lo?
Yeah, I mean ama-African countries anazetha amaningi akhona ngama-detector, probably yena indlela ayingena ngayo indlela abangasoze bevumelane layo, ngoba besaba ukuthi kwawa amazwe amasosha abo lawo azathatha umbuso ngendlela enjalo. So he might ukuthi upossibility angathola i-reception enhle e-Europe ukwedlula i-Africa. So usale umsebenzi omningi amele wenze, but I mean yeah, abantu be-Africa is okay ukuthi nje ngomakhelwane bakho don't think you need to worry much about them or whatever I'm looking at.
Manje nxa sikhangele konoko kwenzakalayo ungathini wena ngosekelo alalo ekhaya uMongameli Mnangagwa?
Uzanqoba ngoba akula muntu aphikisana naye. I mean iqiniso ukuthi opposition kayikho ifile, so uyazedliwa mbani. So angiboni esiba neproblem yokuthi angaba le competition ukhetho lapha ngoba uzabe encintisana ngiyazincintisa, akula muntu ongamnika i-challenge isibili. UMogeni nxa yabe khona angimboni esiba le ndlavuzane lokubhoda hayi amazwe onke ngenxa yokuthi kasaphilanga kahle. I-organization yo-NDC ngathi nje amabandla aphikisayo azisele nje. So amboni nje kuba lo muntu onganika Mnangagwa i-challenge engamlalisa phandle kwengubo.
Hello ke umnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Ian Khama wakwele Botswana osezagqiba umsebenzi wokukhokhela ilizwe kweminyaka elithumi mhla ziku-31 Mbimbitho uthi izizalwane zeBotswana kumele ziqhubeke zincedisa eleZimbabwe njengalokhu obekusengisakala ngesikhathi sombuso wakhe. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya oseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Ian Khama Sirotse Khama ucele izizalwane zeBotswana ukuthi ziqhubeke zisekela amazwe anjengeZimbabwe noma yena ezabe engasekho embusweni. UKhama ukhulume lokho ngesikhathi esethekelela umuzi wetati duze ledolobho leFrancistown. Ukuhambo lwakhe lokuvalisana labantu beBotswana engagqibi umsebenzi wokukhokhela lalelo lizwe mhlaka 31 Mbimbitho lonyaka uqhubeke ethi uqakathekile ukuthi abantu bakhe beqinise kanye lokuqhelisa ubudlelwane leZimbabwe esitsho njalo ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukusekela imizamo yalelo lizwe ekwakheni umnotho. Ngenyanga edluleyo uKhama uthumele umphathintambo obona ngobudlelwane beBotswana lamanye amazwe uNkosikazi Phelonomi Vincent Moitoyi uyakwenzela umongameli omutsha umnumzane Emmerson Mnangagwa amhlophe. UKhama kumlayezo awunikeze uMnangagwa uthe ilizwe lakhe lizimisele ukusekela imizamo yeZimbabwe ukuthi ilungisise umumo womnotha wona wawabhidlika ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. Umongameli Khama uyaziwa ngokuthi wayengadondi ukutshela uMugabe izicwale uma engavumelani laye ngesikhathi inkokheli eningi e-Afrika engafuni ukumchothoza. AbeZimbabwe bathi uKhama utshengisele lokhe wangena esikhundleni ngo-2008 ukuthi uyakhathazeka ngokuncindezelwa kwabeZimbabwe ngaphansi kombuso kaMugabe.
Umongameli uKhama watshengisela kudala ukuthi uyasizwela ngesimo esikhona ekhaya. Ngesikhathi phuma sifisa nje ukuthi ongenayo laye ebe lo moya ofana lokaKhama. I-Afrika ifuna uKhama abaningi. Sibona ukuthi inkokheli ngesebenzela abantu hhaji ukuba phathe ngocuku.
UKhama emalangeni asanda kudlula komnye umhlangano wokuvalisa izalwane zeBotswana uthi kumele inkokheli ye-Afrika ithiye umkhuba okwalela esikhundleni. Uthi abanye e-Afrika kumele bavakatshele eBotswana bezofunda ukuthi umbuso wabantu ngabantu uphathwa kanjani. Noma nje uKhama ekhanya lozwelo abanye bathi ubudlelwane phakathi kweBotswana kanye leZimbabwe bungaba ngcono. Umnumzana Alex Moyo uthi kuleli ndaba ezifana lokubulawa kwenkomo eZimbabwe zingena eBotswana kanye lokuhluluzwa kwabangena eBotswana ongekho emthethweni okwenza ukuthi kube lokuthandabuza ukuthi lobu budlelwane buhle.
Uma abantu bangomakhelwane abadlelanayo akumelanga kube lokubulawa kwezinkomo ezingena eBotswana amahlayana. Kumele kube into elungiswayo. Kunjalo labantu abangena eBotswana bayakhala ngokuhlukunyezwa. Lokhu sibona abantu uhulumende kumele behlale phansi bekulungisise.
UMongameli Khama uzanikeza isikhundla kumsekeli wakhe umnumzana Mkhwetsi Masisi oqala umsebenzi mhlaka 1 Mabasa lonyaka. UMasisi akazake ezwakale ekhuluma ebandla ngeZimbabwe ngakho wakwaziwa ukuthi umbuso wakhe ikakhulu ukhangelene neZimbabwe lokwenzakala eZimbabwe uzabe umenjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 laku 6080. Linga kohlwa njalo uhlelo lwe Live Talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Umanyano wamabandla we-MDC Alliance ulakho ukuphazamisa inhlelo zamabandla aphikisayo ngoba ungacaci kwezinye izigaba zawo okwenza amalunga amabandla akumanyano lo agqobane ikhonzi. Inhlamvu zesivumelwano salumanyano bezingakaze zaziswe uZulu selokhu abakhokheli bamabandla basayina nyakenye ngoncwabakazi savezwa sivezwe nje ngempela sonto kuntathele izindaba. Amabandla kumanyano lo abalisa iMDCT, MDC Welshman Ncube, PDP Transform Zimbabwe, MDC Lezanundonga. Esinye isahluko salesi sivumelwano sithi amabandla la awasoze asebenzelane kokunye okungayisiko kokhetho. Lesi sivumelwano siyakubeka sobala ukuthi ibandla elimele likhethe ozamela lumanyano iMDCT kuphela. Sikhuluma nje sekuhle kwabalo kudonselana amandla kwamalunga umnumzana Rob umnumzana Obert Gutu oMDCT lo mnumzana Tendai Biti oPDP kubangwa isikhundla sozamela isigaba seHarare East edalele parliamente. Okunye ukujengisa ukuthi sivumelwano lesa soze sisebenze kahle ukuthi ngemva kokhetho amabandla la azaqhubeka engasasebenzelani kodwa wona ancedisana kukhetho. Sixoxe lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Welshman Ncube saqala ngokumbuza ukuthi isivumelwano lesi sizasebenza na nanku sekuqale ukuba lokudonselana.
Esivumelwano sikhona savumelana ukuthi umuntu ongasimela ngcono ngembono yethu ngubaba uTsvangirai. Yikho kwa-agreement sabhala ukuthi nguye ucandidate we-alliance ku-presidential election. Ngaphandle kokuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane futhi ukuthi sokuzaba lomunye ucandidate uTsvangirai uyabe elokhe ngucandidate loba kuyabe kulokudonselana lokho kuyabe kukhona okuqambayo. Ngaphandle njalo kokuthi ubaba uTsvangirai abuyathi kithi hayi mina ngumbono wami sengibona ngazani ngiyehluleka ukuthi ngithathe isikhundla lesi ngibe ngenza umsebenzi wokuba yicandidate kasikafiki kuleso sigaba. Yikho ke sithi thina ucandidate we-presidential silayo. Yikho sithe ngeviki lephelileyo kakuhanjwe kuyekhethwa ocandidate be-parliament, kuyekhethwa ocandidate be-local government. Yikho lapho esikhona okwakathesi.
Siyabona ukubana isikhathi sokhetho sesisondele. Nxa sikhangele kathesi kungani kuthuli, kanti kungakubangelwa kini?
Nanzelela ukuthi njengoba nge-election leyi ka-2018 kwacithwa i-voters roll endala, kwathiwa kuqaliswe kubhaliswe kakutsha uZulu ukuthi abe yivota. Yikho-ke okwakathesi ngenxa yokuthi kulokubhaliswa kwama-voters lokhu ku-voters roll, njenge-alliance lamanye amabandla sithe kungcono singazami kuxotsha mpala mbili kumbeni ntathu, kasixotsheni into kwakathesi eyodwa eyukuthi kasikhuthazeni abantu bayebhalisa ukuthi babe ngamavota. Yikho-ke ingaphela. Yikho-ke sesizagijima ukuthi hhayi kasikhangeleleni-ke okokukhankasa ukukhuthaza labo ababe sebebhalisile ukuthi bayesivotela ngesikhathi sekukhethwa.
Silokhu sikudaba lokurejista siyananzelela ukubana izigaba zeMathebeleland yizo ezithiwa balutshwana abantu abarejistayo. Lingaba lolwazi na ukuthi kuyini okwenza ukuthi bebe madolonzima?
Okokuqala ikuthi nje kwesinye isikhathi siyakhuluma singacula ngulanga kakuhle inombolo ukuthi zimi kanjani. kayisikho qiniso kangaka ukuthi ukungakhuthali kwabantu kusemathebeleleni. Ungakhangela ekupheleni kwefezi leyana ngo-December ngokufika kwekhisimusi lapha. Ye, ibulawayo yayingunumber last ngabo 52 khonapho percent yabantu ade bekhangela ukuthi bangabhali. Ibe silandelwa hathi iprovinsi yemathebeleleni ilandelwe yiHarare. Kodwa ungayikhangela against abantu aba-expected ukuthi babhalise Harare abayi 1.3 million. Uzabona ukuthi abantu ade seberejistile Harare bayi 54% kuphela. Yikho ingunumber 2 from last iHarare. Kube sokulandela ukuba ngunumber 3 from last 8, number 8, iMat South layo elokise muva kodwa iMat South isiseduze kuka 60% ngoba iku 59 point something percent.
Hello ke umnomsana Welshman Ncube umkhokheli webandla le MDC ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abantwana abafunda esikolo seseBhumane Primary eNkayi babikwa bebanjwa ngamandla ukuthi baphinde umnyaka wezifundo nxa abazali bengabhadalanga izikwelede zesikolo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Isinqumo lesi sibikwa sabekwa ngamalunga eSchool Development Committee, iSDC, esikolweni esibikwa silabantwana abangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Usobhuku wesiqintini lesi semazambane, umnumzana Mbuso Mazambane, uthi abantwana phose abalikhulu babhekane lohlupho lolu.
Dalanga ischool fees kagedluleli phambili noma ebasile yobuyele emuva ukuze ugrade yakade ifunda. So ukuze aze abhadale kumbe aze atshengise ukuthi uyakhipha unxa enye yaleyo mali. Asengacela ukuthi enye uzayiletha nini, basebengamedlulisa bezwe ukuthi enye yakhona uzayiletha nini. Umthetho lo kuthiwa wabunjwa i-SDC bakubeka njalo kukaphumi kuhla kukabi lo mhlangano wabazali kodwa ikuvulwa kwazolekhe kumi kunjalo. Abantwana vele phose bangaba phakathi kwebobuningi wabo buyi 636. Mbona ngani kungaba le 100 kuphela abangekho kulolu.
Omunye umzali olomntwana esikolo unkosikazi Deliwe Masuku esikolo seseBhumane Primary uthe isikolo sifuna imali njalo usethengise inkukhu kanye lembuzi ukuze ayebhadala.
Waqotsha esikolo nguyedi emqotshela ukuthi kabhadalanga ischool fees. Kwaba buhlungu emoyeni wami ngaze ngathatha imbuzi yami eyilezinyane elincane ngayishisa izinyane ngayihambise esikolo ukuthi ebhadala. Bafika bayala ngayidlulisa ngayithengisela omunye owemashopu eseBhumane. Wangithengela nge-$30 ngahamba ngabhadala. Yikho ukuthi umntwana ebefunda bathi uzabe lokhu efunda kwasenoso sikhathi kodwa isikole dangisiqedanga. Bathi ngihambe ngelayithi sandi eChangani ukuze ngiqedise isikolodi somntwana.
Unkosikazi Senzeni Moyo uthe sebeke babuza ababalisi esikolo ukuthi kwenzakalani, babatshela ukuthi abafundisi abantwana abaphindiswayo.
So amanye amamisi sathi sikhamba siyabuza ukuthi kanti uhamba njani. Bathi njengoba libabona mama abantwana asibafundisi thina abantwana, sifundisa abantwana kabili. Ngabantwana abahleziyo bona laba bafundi kodwa abanye abantwana befunda. So siphakathi kohlupho olukhulu asikwazi ukuthi luzaphetha ngani.
Unkosikazi Sithabile Dube ngomunye othi abantwana bafunda nzima njalo yena njengomzali kuthiwe ayethwala inhlabathi njengembadalo yendleko zesikolo.
Wabe sithi kimi bona babotshiwe. Babotshwe isikolo. So nxa bebotshiwe kumele bona benze intando yabo. Mna kangibuye ngizosebenza ngifuza indlu ethethwe yisafunzane ukuze umntana amafunde. So ngiyakhona kusasa nge-weekend ukuze umntwana isikolo ayifunde u-grade 5 engaphindi u-grade 4. Thina vele siphila nzima nxa ungathengisanga inkukhu esikolo sethu umntwana vele kafunde. Amabhuku, i-school fees. Abantwana vele bathwele nzima isikolo sesebenza. Uyaqeda iviki engayanga isikolo lobe fika bemfake esihlahleni engafunde engabhala.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe National Educators Union umnumzana Thembelani Dube uthe kuyadabukisa kakhulu ukuthi umphathisikolo nguye owenza ukuthi abafundi baxotshwe ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo. Ethi lokhu akusomlando wabantwana njalo lokhu kubekwe obala esisekelweni sombuso weZimbabwe. Ethi njalo ukungaphumeleli kwabafundi ezikolo zasemathebeleleni North kutshengisa ukuthi kulenhlupho eziningi mayelana lezemfundo.
Thina ke njengenhlanganiso yababalisi Zimbabwe National Educators Union sizwasiwa lokudala kakhulu nxa sithola umbiko ukuthi kulomphathi isikole esikolo sesepmane enkayi eprimary ongivimbela abafundi ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo ngenxa yokuthi kababhadalanga ischool fees. Ngithemba umphathi isikole uyakwazi ukuthi kubhadala kweschool fees kakulani lo mntwana wesikolo, abantwana kabayekele baqhubekele phambili. Nxa umntwana ethe waphumela ezifundweni zakhe kumele adlulele phambili. Ukungabhadali kwefees kakulani lo mntwana kubhalwe kusekelo sombuso sethu esisebenzisayo. Kwezokusithi ke kule indaba yezikolo eziprimary eMathebeleni North ezichaya 0% ezingu-29 sizwa silokudana kakhulu okuveza sobala ukuthi kungabe lukhona uhlupho lukhona eMandebeleni, kungabe kuyikuthi mhlawumbe ababali sabafundisa kulezo zikolo kabe nelisi ukuthi bafundise ngolimi lwaleyo ndawo, kumbe njalo kuyikuthi i-infrastructure kuleyo sikolo kulezo zikolo kungabe kuyedala ukuthi kungafundwa kuhle. Sikhuthaza ke uhulumende ukuthi akhangele lolo daba athuthukise lezo zindawo.
Kuviki edluleyo kuvele ukuba izikolo ezingamachumi amabili lasitshiyagalolunye azila ngitsho lomntwana oyedwa ophumeleleyo ezifundweni zika grade 7 ngomnyaka ka-2017. Lokhu kwenzakala kuvele kugcwele ukukhonona phakathi kwabantu beMandebeleni ngenxa yokuthi abafundi abaphumeleli ezifundweni zabo ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukulethwa kwababalisi abavela kwezinye izigaba abangakhulumi ulimi lwabantwana ababafundisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilami owenu uChris Gande. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe awakuqala awesimo sesizwe i-State of the Nation lamhla edale le-Senate lele-House. Izigaba ezimbili zakwele Cameroon ezilaba khuluma isilungu lesi-French zihlaselwe ngabantu abahlomileyo, kwafa abanye babantu laba kunye labebutho. Isiphathamandla sezempilakahle esigabeni seGwanda sesiveze ukuthi kule moto ezimbili kuphela zokuthwala abagulayo ama-ambulance, okubangele ukuthi inkampani yakhe egebha isamende e-PPC yethule isipho se-ambulance esibhedlela seMchabezi Mission ngolwesihlanu. Abezempilakahle bathi limota izasiza kakhulu ukwehlisa inani labomama abafa lapho bebeletha. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
IZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngenani eliphezulu labomama abafa bebeletha. Udokotela Andrew Muza, umqondisi wezempilakahle esiqintini seGwanda, uthe esinye sezizathu esidala lokhu yikuzwelakala kwezimoto ezithwala izigulane ama-ambulance ikakhulu ezibhedlela lasemaklinikhi asemaphandleni. Umuza uthi okwakathesi izimoto ezithwala izigulane zimbili kuphela, esithi eyodwa isesibhedlela semanama kukanti enye isedolobheni leGwanda, kungenani lokuthi kulabantu abazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane kule ndawo.
If you are looking at a population of about 140,000, which we are relying on those two ambulances.
Abantu abangu 140,000 bebethembele kuma ambulance amabili kuphela. IMchabezi ibilayo kodwa ibisihlezi ingefileyo. Yibo ubunzima ebesibhekane labo. Besisebenzisa imota ezimbili kuphela ebantwini abaningi kangaka besilomthwalo onzima.
Wengeze ethu lethemba lokuthi inani labomama abafa lapho bebeletha lizehla kulandela isipho semota yezigulane egitshwe ngabenkampani elungisa isamende e-PPC.
Kasilondoluzeni ke li-ambulance ukuze isincedise. Enye injongo yethu emqoka yikuthi sehlise inani labomama abafa bebeletha. Ama-ambulance alomsebenzi omkhulu ngoba kuyiwo athwala abagulayo ebasa ezibhedlela ezikhulu ngokuphangisa. Silethemba lokuthi limota izakwenza umsebenzi ube lula.
Umqondisi we-PPC eColenborn, uMnumzana Alan Chabangu, uthi inkampani yakhe ithola inzuzo kuZulu, ngakho-ke kungumlando wayo ukubisela ingxenye ngokuphatheka kunhlelo ezifana nalezi esithi ngaphambilini bancedise isibhedlela esikhulu seGwanda ngokuthuthukisa indawo okugcinwa khona abantwana lapho begula.
Lingayigijimisi, liyigijimise kokuphela lanxa isithi hayi nathi sanamanzi lingayinathisi, liyekele khonokho lunjalo ithi hayi lesayiphiwa ngeyamahara. Hayi, ingenzi njalo. Yeyenu isingumntwanenu isiphakamisile thina njenge-PPC, ayikiliphakamise lani ilisebenzele ilincele.
UNkosazana Isabel Ndlovu, isakhamuzi eMthabezi kuward 6, uthi limota izasiza kakhulu omama abazithweleyo lapho sekuthe baba nengxaki sokumele bagijiniselwe ezibhedlela ezinkulu.
Uyazi samangala saba lokujabula okumangalisayo ngoba iambulesi izinyawo ezimangalisayo okokuthi nxa izigulani abazithweleyo sebegijinyiswa sokulobuzima kumbe bayeGwanda kumbe baya koBulawayo kube lula. Silokuthaba namhla okumangalisayo, silokujabula.
Ukhansila kaward 6 uMnumzana Canon Skula uthi izakhamizi besezibhekane lobunzima bokuya ezibhedlela ezikhulu ngoba imoto ebithwala izigulane eMthabezi ihlezi isifa.
Izakhamuzi ziphakeme kakhulu bekulobuzima ngoba isibhedlela lesincanga umuntu esehlile ukuthi aphumelele ukuthi lapha bamkwanise ukumelapha bamseGwanda. Bekukhulu kakhulu ukuthi imota ihambe iyefika ngesikhathi ngoba imoto ebesilayo isiliyana ebesiguge kakhulu.
Imibiko yokusilela kwezimoto ezithwala abagulayo iza ngesikhathi kulokukhonona emphakathini nenyathelo likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthengela izinduna imota. Iningi lithi uhulumende bekumele athenge izimota ezizasiza umphakathi ezifana lama-ambulensi. Albert Mube, owendaba ze-Studio 7, eMthabezi, eGwanda.
Kumalo lengoma ethi kwazi esiqhubela uhlelo kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe umanyano we-MDC Alliance uzachiya amabandla enjani ngemva kokhetho? inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukuya egcekeni lendizamtshina eHarare kuyayamukela umongameli Emmerson Mnangagwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.